i-Electoral Act inika wonke amabandla kanye nabancintisayo ukukhetho ilungelo lokunamathisela amaphosa alemfanekiso yabo loba amabandla abo ezihlahleni, emdulini kumbe ezimoteni ukuze uZulu okhethayo abe bazi okwesikhatshana ulungiselela ukhetho njalo obonakala edabula kumbe cisha lawo maphosa wephula umthetho. Ekhuluma emhlanganweni wamapholisa lentatheni izindaba esikhondleni samapholisa eHarare, uSenior Assistant Commissioner Erasmus Makhoza uthi bazaboshwa batholakala besephula umthetho ngaleyo ndlela.
Okwakathesi iZimbabwe jikelele kukhanya kulokuthula, kodwa kulamacala ayenziwa ngabantu abengakwazi ukuthi kungamacala amakhulu. Indaba yokuthi abantu badabule ama posters for political candidates kulicala elikhulu. Owonke umuntu ozabe eqabula umthetho lo sizamfaka idakosi njalo silihambise emajele. Ijele lokudabula iposta lomuntu liyathola 2 years.
UMakhoza uthi lomkhuba wande kakhulu emadolobheni lapho abasekeli bamabandla aphikisayo besuka bayekhupha amaphosta abebandla abancintisana nabo ebusuku kuvuka sekuseposta lalo abamsekelayo lapho obekule posta yomunye. UMnumzana Mehluli Maphosta esakhamuzi seHarare uthi amaphosta kumele angakhulumi ngomlomo kuphela kodwa babophe abenza lokhu.
Ma amapholisa bekukhulume bengabantu abaleqiniso ukuthi lokhu abathandi ukuthi kubonakale. Kuyabe kuqondile ukuthi ngibile umuntu ozakhupha lengendibhakani kumbe ngikhosa lomunye, kodwa-ke sesimelele ukuthi ma kusenzakala sonke amapholisa bawukhuluma ngeqiniso, abasoze bewukhulume bengabantu abakhulumela elinye ibandla kodwa bekhulumelwa ngamapholisa.
Amapholisa achayela ihlombe uZulu weZimbabwe ngokuthula okuselizweni ngalesi sikhathi sokhetho okuvame ukuba lokuxokozela nodlakela eminyakeni edlileyo, kodwa bayavuma ukuthi kulezinye indawo udlame olulokhu lubonakala okuyinto iningi leZimbabwe elikhangelwe ukuthi amapholisa asebenze gadalala ukuze kungabi lezehlakelo zokushaya kwabantu bebethuselwa ngesikhathi sokhetho.
Sithanda ukubonga sibini ukuthula okukhona elizweni kathesi. Asonto esijayeleyo lapha elizweni ngoba nxa singakhangela ukhetho luka-2013 abantu babehlukunyezwa kakhulu, but khathesi ngani kuthule. Kodwa kukhona esikuzwayo ukuthi kwezinye indawo abantu abakhululekanga, sifuthi vele kungabi khona complete.
Amapholisa acabangela ukuthi ukwanda kwezihlakelo zokudatshukelwa kwamaphosta kubangela ingxabano ezikhona ebandleni phakathi kwawo okuyikho osokulethe udlame osoluke lwabonakala lwabantu abalisana bengabebandla linye. Ocungulungeza umbusazwe uMnumzana Kutsayi Shumba uthi imbangela ingaba yingxabano phakathi kwabebandla linye eqale ekuqhutshweni kubi kokhetho lwamaprimary.
Osekulethe ukuthi kube lokuthayana lokwethuselana phakathi kwabantu abasekela ibandla linye yibukhali nje njalo khona kuphana ukuthi omunye abesongele umuntu wamudla kuma-primary usesokumletha nje ukuthi ahambe ekhipha amaphosta lana ukuthi lwane engabi lethuba lokuthi akhampeni ngendlela eyiyo engamuwinisa elokhu emsongele ukuthi wamdlelani. So konke lokhu singakuthi kulethwa yibukhali nje obusebantwini, njalo-ke kumele abantu laba babanjwe bathonisiswe babotshwe nje.
Indawo ezinjengeHarare zibonakala zinamaphosta adatshiliweyo kumbe amanye anamathiselwe phezu kwamanye, kodwa iningi labantu likhanya lingazi ukuthi ukhupha lawo maphosta licala elikhulu elingakholelwa ekuvaleleni komangaleleyo aphike okweminyaka efika emibili. Mina iThuthu 7 iseHarare, ngiGibson Bhede.